Uhulumende kamnanga kuthethe ithuba le-COVID-19 coronavirus ukulwisa ilunga, ukulwisa ibandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa. Into esuke yayenzakala ukuthi uhulumende wathembisa abantu, wayefakwa umthetho wokuthi amacala azabe ethonisiswa ngamacala aqakatheke kakhulu. Kodwa sabona uhulumende eseletha isinqumo se-Supreme Court, benikeza uZulu isinqumo esivela e-Supreme Court ngesikhathi se-coronavirus. Ende isinqumo leso sesibizwa ngabantu uthwa besithi i-corona virus judgment. Zananzelela futhi mfowethu Chris ukuthi ngalesi sikhathi yiso isikhathi lapho okuthathwe okuhluthunwe khona umeli wePhalamende weHarare West uJohana Mamombe, uCecilia Chimbiri loNetsai Maroba kuroadblock. Bayohlukuluzwa kakhulu amankazana lawa, behlukuluzwa labo esicabangela ukuthi amalunga.
Likubona njani okwenziwa nguhulumende ngalesi sikhathi? Kulo bandlululo yini alwenzayo kakhulu ekwabeni uncedo lokudla lokunye?
Ubandlululo lukhona ekwabeni ukudla, and ubandlululo lo laluqali esitolo, phakathi esitolo. Kuqala vele ekwabeni komhlabathi, ngoba phela ukudla siwuthatha emhlabathini, singalima siyathola ukudla. So yikho lapho oqalisa khona ubandlululo. Zananzela ukuthi abantu abanikwa, abanikezwa umhlabathi omuhle abantu bezanupief. Iye abanye bengawuthola kodwa abasoke banikezwe omuhle njengamalunga awezanupief. Kuyokuthi uhulumende lo uyazi ukuthi uphethe abantu isihluku. So into abayenzayo yikuzama ukuthi amazwe angaphandle bebezwanani lamazwe aphandle. Lokhu bakwenza ngokuzama ukuvuselela ama-bilateral protection agreements abhidlizwa ngesikhathi sikaMgabe, ebhidlizwa ngabantu abakhona kathesi kuhulumende kaMnangagwa.